Inkuthazo le yamapholisa iza ngesikhathi wesifazana oqhatshwe endlini exhwathise umntwana olenyanga ezintathu emlilweni kulandela ukuphuza ukuholiswa ngomfumfu nyakenye. Kuthi omunye njalo wavalela umntwana olenyanga ezilitshumi ekhabothini waze wafa ekuqaleni kwayonale inyanga. Izehlakalo lezi ziveza ukuphathwa kwabantwana ngochuku osokulethe ukwesaba kulabo abashiya abantu babo labaqhatshiweyo ngoba kungaziwa ukuthi olakho ukwenza isihluku esinje nguphi. Izehlakalo lezi sezilethe ukuxoxisana emphakathini ukuthi lokhu kungabe kubangelwa yini. Abanye besithi ludubo soluqede ubuntu kuZulu, ukungaphathwa kuhle kwezisebenzi, kumbe njalo ukuthi abazali bakulezi nsuku sebakhohlwa ngomsebenzi wokunakekela abantu babo bawuthiyela izisebenzi. Unkosikazi Precious Makhulumo oqhatshe umama ukumkhangelela abantwana uthi udubo lolu lokubulawa kwabantwana luya luqonga kulezi nsuku. Lanxa nje babekhona lakudala babevele behlukuluza abantwana kodwa kwakungavamanga ukuthi babulawe ikakhulu ngendlela ezithaqisa umzimba njengalokho osokusenzakala kulezi insuku. Uthi engxenye lokhu kungabe kubangelwa ukuswelakala kwemisebenzi osokusenzela laba abangela sineke sokugcina abantwana benzela umsebenzi kumbe njalo ukuswelakala kwemali osokwayenza abantu baphela ubuntu ngenxa yokudubeka.
Ukuba ngumeda akula muntu okubuza ukuthi ufunde ongakanani or le experience engakanani, such that ukuthi they take umsebenzi wonalowo njenge-last resort ukuthi ufica ukuthi le nhliziyo yomuntu wakhona vele maybe iyabe vele engumuntu ongathandi bantwana but khonapho uyabe ezasala labantwana abaningi.
Umakhulumo uqhubeke esithi abesifazana kumele bathathe isixwayiso samapholisa esokuthi babemazi lowo muntu abamthiya labantu ababo, bazi ukuthi uvela ngaphi, baxoxisane njalo lalabo abake bamqhatsha kuthi lalapho kuthe kwaba lesehlakalo esinje kube abazali bezame zonke indlela zokuvikela abantu ababo.
Ube la ama-details kamaid wonke and then maybe lihambe liyebhalisa emapholiseni. Maybe kunganceda in a way nxa esekwazi ukuthi they are now traceable ngoba you find ukuthi abaningi umuntu waphonga uhambe ethathwa ekhaya lokuthi ekhaya lakhona kungaphi kwakhona akula muntu okwaziyo lokuthi ubuye vela kuliphi ikhaya because uphathelwe ngomunye umuntu. Umuntu uyabekwazi ukuthi akula lapho lingamdinga khona.
Unkosikazi Emma Spanda oyisakhamuzi uthi udubo yokuthi abaqhatshi bathatha abantwana abancane abalakho ukuqilwa ngokunikwa iholo elincane bengelasikhathi sokuphumula bese bemangala lapho abantu ababo sebehlukuluziwe. Uthi kuqakathekile ukuthi abesifazane baxoxisane njalo nje lalabo ababakhangelela abantu ababo njalo babanike isikhathi sokuphumula ukuze bengagcini bezonda umntwana abamgcinileyo.
Amankazana la lapho siyabe sibathethe khona nabantwana ababe bedubeka kumbe ngabe sebehlulekile vele empilweni abesesithi umsebenzi engingawuzuza ngokuyancedisa umuntu endlini kodwa yena lapho asuka khona uthando kalwazi ulobuhlungu abuthweleyo ngaphakathi ukuthi kambe njengoba yena engazange athandwe engazange agcinwe kuhle usezawugcinela umntwana kuhle usezawuthandelwa wakho umntwana yena engazange akuthole lolo thando.
Unkosazana Phethi Nyoni oqhatshwe ukukhangela abantwana uthi nganxa kungela sizathu esingemukeleka sokuthi umuntu abulale umntwana kumbe amhlukuluze kumele abaqhatshi labo bazinuke amakhwapha ngendlela abaphatha ngayo ababasebenzelayo ngoba labo ngabantu abalemizwa. Uthi kudingeka ukuthi baxoxisane banikwe isikhathi sokuphumula njalo bahlonitshwe njengezisebenzi hatshi ukuthi bathathwe njengezibotshwa loba izigqili ngomama kumbe abafazi besibili ngobaba ababasebenzelayo.
Ezindlini zabantu kulama problems ngokuthi omunye umuntu uyabe engakuphathi kuhle nti omunye uyabe echinga ngezinto zakhe ngokuphatha kwakho izinto zakhe le mali iyabe incane isikhathi sokuchayisa sokusiya ngokuthi umuntu yena uyabe efuna ukuchayisa njani. Abanye bayakwanisa ukuthi bethi khona sebenza ungachayisi but ekunika imali encane.
Umnumzana William Nyakunu osebenza ekhangele amalungelo ezisebenzi uthi udubo yokuthi abaqhatshi abaningi bayakhohlwa ukuthi omama ababaqhatshileyo yizisebenzi ezilamalungelo abayisibo abazali babantwana. Uthi iningi lezisebenzi lezi ziphathwa njengezichaka kuthi lapho selifuna amalungelo alo litshelwe ukuthi liyingxenye yemoli okungasiqiniso. Uqhubeke esithi abantwana bangavikelwa ngokuhlonipha amalungelo alaba abagcinileyo ngokubanika isikhathi sokuphumula bakhokhe umoya njalo lokubaholisa ngesikhathi lanxa nje kungenzi lokhu kungasisizathu sokuthi osebenzayo abulale umntwana.
Inkinga enkulu ehlangana labo mama abasebenzayo ezindlini lapha eZimbabwe omama abaningi abasebenzayo baphatha sibathatha babuya laphana sibathathe njengezihlobo sibafake njengengxenye yemuli ngakho lokhana kuyaba ukuzithathela engathi ngamanye amalungelo aba abamele bebe lawo awesebenza. Siyabe simnike title kodwa title yana simnike yona. Isimotsha lo muntu mase kusiza emsebenzini. Kasela amalungelo akhe njengesebenzi.
Lenqanje uhulumende wakulele fake imithetho enquma ukuthi abasebenza ezindlini baholiswe malini njalo basebenza amahola anganani iningi labaqhasha lokuchaya indiva lokhu. Izisebenzi lezi lenqazi ziningi azikabi nenhlanganiso eqondileyo yokuzimela lapho kuxoxiswana ngembadalo iNational Employment Council. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Spanda.